siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 20 kuMbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone abantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Iningi lezinduna zesigabeni seMathabeleland sezisole amazwi asanda ukukhulunywa nguSenator Sithembile Mlotshwa edalele iSenate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo seziphatheka kakhulu kwezombusazwe njalo azisalandeli amasiko esintu.
Njengento yenjelele liyana, sakhuluma uMathema inyanga zonke nomasuku, iMathabeleland North yonke, iMathabeleland South yonke, sisazancediswa ngabeMashonaland ukuthi izinduna ezivela komunye umganga zifike enjelele zizogezela khona.
Kodwa uSenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe.
Kodwa ke ngathethi sesikubona ukuthi induna izithatha abafolakazi kodwa engangikuletha endlini eParliament ukuthi sibabona sebegqoka amaregalia amathathu awezombusazwe. Kathi thina besikhangele ukubona banendawo yabekekiweyo ehlekiweyo eyethu yabokhokho bethu.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungamile inkomo weStudio 7 lamuhla ixoxa lembongi uBongani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone ebantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Leli bandla lithi kube sobala kulo ukuthi abantu bakulindawo lokhu behlukumezekile ngodlakela lwezanu PF olwabehlela kukhetho luka 2013. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe ngalolu daba.
Kunanzelelayo kakhulu ukuthi ke abantu kwezinye izindawo lokhu beseselokwesaba, lokhu beseselokwesaba kakhulu ukuthi mhlawumbe nxa ufika likuve endaweni lapho eliyabe likhulumisana khona labantu, yafika abantu bevukela bekhatshana ubabona ukuthi bayathanda sibili ukuthi babukele balalele kodwa ke bayesaba ukusondela eduzane. Lokhana okwenzakalayo mbona ngani lokhu kukhona ezinsizweni zabo lokhu belekwesaba, nalokhu sobala ukuthi besaba ke ibandla elibusayo. Ibandla elibusayo sikunanzelele futhi ukuthi liyasebenza kunye lalaba engathi amapolisa lama-CIO abantu bababesaka kakhulu ngoba bebengani basebenza beyekela ke futhi kulezi khalazo njengokuthi bebesithi bona hayi thina ke lapha silohlupho lokuthi umuntu weMDC angafrenyelwa icala uyahamba ejele ayihambe ku-remand. Kodwa umuntu wezanu owazakalayo obulele abantu akabotshwa kumbe bayambone botshwa namhla siyaphuma kusasa yinto eyenza abantu besabe liyani ukuthi layo imithethwandaba isizingani kuthiwa abantu kabasayithembi.
Ukungaphi lapho ngathi lihlanganelo kwesaba okukhulu kwedlula kuzo zonke ezinye indawo?
Ngingathi ke emuthi lemtoko kukhanyile kwesaba ngoba emuthi bakuchilo yibo ke abaveze ukuthi bona hayi lapha silohlupho lokuthi umuntu wezami esimaziyo esiphila la esigabeni owabulala umuntu gazange akahambe lokuthi ayebika bambone sephendukile njalo sesethusela abantu kanjalo engumuntu obulela abantu njalo zafika ukuthi bebesesaba ukuthi kona ke hayi abantu beMDC abanye ngokusapota kwabo beMDC bayafrenyelwa amacala ukuthi bayethiswa amacala ezinto abangazenzanga kuze kuthiwa umuntu sese-remand. Khonokho ke into esinanzele ukuthi abantu bayesaba. Okwesibili sesisemtoko sasesihlangana lokuthi abantu bebebizile sibi kodwa ke ukuthi basondele phansi kwalapho kade ku-adreswa khona bebesesaba. Inhlanhla ke besile PA system so besikhuluma ke ubona ukuthi abantu balalele kodwa belalele bemi emavalandeni emavinkilini abanye bemi ngaphansi bemthuli ukuthi balalele kodwa bayesaba ukusondela eduzane.
Lo umnumzana Abednego Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. I-Studio 7 ayinelisanga ukuxoxa lebandla lezanu PF ngalolu daba. Inengi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda ukukhulunywa nguSenator Sthembile Mlotshwa edalele Senate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo seziphatheka kakhulu kwezombusazwe njalo azisalandeli amasiko esintu. USenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe njalo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyabandlulula induna zeMathebeleland. Uqala ngokusichasisela ukuthi kungani ebona lolu daba luqakathekile.
Umama wami uzalwa esikhosini, ubaba kamama ukhulu ukhanye uzalwa ngumakhumalo, umakhumalo a direct descendant yenkosi uMzilikazi. Yebo ngangilandiselwa, kanzanga ngambona, kanye lokhulu ukhanye ngizanga ngambona ngangilandiselwa. Kodwa inhlanhla yamenzakalayo ukuthi mina ngase siyathathwa futhi endlini enjalo elo gogo umakhumalo ozala ubabazala wami uMlotshwa. So ke umakhumalo lo ozala ubabazala wami uMlotshwa eyisihlobo sika gogo wami ugogo kamama. So okuningi kwakhona ngase ngingena kukho ngoba ngase kulokho kusenziwa ireference ukuthi lo angithi uzalwa ngubani, ozalwa ngubani, ozalwa ngukhetheni, ozalwa mbani. So ke yikho lapho engabona khona ukuthi kuthi ubukhosi lobo obethwe esintwini abuhambelani nobukhosi obungapha ngasemashonaland. Yebo ye vele amasiko abantu athiyana, kodwa ke thina sikwaziyo ukuthi induna ingeke ithathe ufazi ozaliswe ngamadoda angu-5 esigabeni esifanayo. Iyabe fana lokuthi isethethe umfazi wenye indoda. Induna yayifanele ithathe umfazi ongamaziyo, ongayaziyo enye indoda, umfazi ongazale enye induna. Kwamanje lapha akame khona vele kayekele ukuthi indami izililingana. So-ke kuthi ukuthi obaba labana baba bamzalisa umama abane sephethe induna bephethe uphinde bayaphinde babhode futhi azangena endinye enduna. So kwakuathi ngiyabuzisa ukuthi umalimani uJesia khanye osezicumulele nje ethi yikho isizathu esasenziwa ukuthi induna ingathathi kanjalo ukwenzela ukuthi ihlonipheke and labantu bahloniphe umuzi wayo. Kodwa-ke kathesi sesikubona ukuthi induna sezithatha abafelakazi, yikho bengangikuletha endlini ephalamende ukuthi sesibabona sebegqoka amarikalia amaphasi awozombusazwe. Kathi thina besikhangele ukuthi bona bale ndawo yabo ebekiweyo ehleliweyo eyethu yabokhokho bethu. Amasiko ubekana kwethu ukuthi umuntu sekwanjani angabhubha ekuuma bagoqa izandla bengasathi ukuthi hhayi isiko lelo elinje lalapha lalifane lihambe kanje lihambe kanje. Khuluma nginje nje ngo-2014 ngikhuluma ngokuthi athi ngidlula lezo zafika emashonaland ngekhombo yezimoto ku-about 18 ngaze ngidlula mina kuthen ofika ematop epolice ngihamba ngezimota ngahlangana le ndini umathema egwanda eginyile evela lifana labuthi hawu ingafika lingene njani esigabeni ingaqalanga lasityela ngathi size induna ngendlela efana nayo. So-ke ngase ngibone ukuthi ezethu induna zemathebeleni ziyayibhikakaka zihlonitshwa ngendlela okuhlonitshwa ngazo. Ngaze ngathi ukuthi why kungazake kube le president e-chief council.
Ekukhulumeni kwakho ephalamende ubuke induna uMoyi uChief Khayisa, ubona ingani lezi ezinye induna lazo azizikhulumeli yini ukuthi zitsho ukuthi
zifuna? Induna lezi ngani ziyacela, induna lezi ngani ziyabucela ubuduna, azikwazi ukuthi zizinduna nje, zizinduna ngathi thina abantu, abantu kazana. Manje bona babona ngani ubuduna lobu babucela kumaminista. Yikho okuluhluphe engangikhuluma ngakho ukuthi ubaba uKhayisa wala ukuthi yena uminista ahlaliswe kuqala kwakhe ne ngahlaliswa eyinduna ukuthi isitulo sale sinika uminista ngoba wayekwazi ukuthi yena uyinduna ngabantu bentaba zinduna aso nduna ngokuyilokhu abucela kumaminista. So khanya ngani induna zakathesi sezihamba ziyecela uminista ophethe ukuthi mina bemfuna ukuba yinduna ngoba kade okwenza ukuthi bakhanye bedatazela nxa kungabe uyiminista.
Lo nguSenator Sthembile Mlotshwa weMathebeleland South sixoxelaye eseHarare. Siphinde saxoxa lenduna uChief Gambu Sithole weCholocho onguye obemele induna zeMathebeleland edalele Senate kuhluzwa lolu daba. Yena othi induna zesigabeni sakhe zizothile njalo lokho akutsho ukuthi ziyakhulelwa ngeza kwezinye izigaba zelizwe.
Umdabuko wethu vele izinduna zeMathebeleland zichayela phansi kumbe ngathini ziyahlonipha kaziwa wami. Nxa zisithi kaziwa wami ngithi ukuthi azinamawala. Emashonaland bavele banjalo bayathathela izinto phezulu kwesinye isikhathi kabajulisa umcabango wabo isintu sakhona vele kumele ube njalo nxa umkhokheli wezikhonaphi esitshonini. I think yikho kwakutshiwo nguloyo umamlotshi ukuthi xa esifananisa izinduna zemathebheleland lezemashonaland kakusoze kuhambe kahle ngoba vele indlela esikhuliswe ngayo kayifanani. Even abantu bangkhona indlela abahlonipha ngayo izinduna bazihlonipha kakhulu uzubona ngathi bazikhonza. Induna vela kumelanga ikhonzwe, kumele ihlonitshe, akumelanga yesatshwe, kumele ihlonitshe induna.
Ye, kodwa unike umzekeliso njalo usenethi ukuthi nango umoyi induna uChief Khayisa wayekhuluma kuzwakale. Ubona ingane ezinye induna
uKhayisa nxa wayekhuluma kuzwakale kuliqiniso ngoba vele wayekhuluma lentanga yakhe. That same word wayayikhuluma wena umutsha iyekhulunywa ngubaba uKhayisa kwesinye isikhathi bayithatha ngenye indlela kusosuba le problem. Kodwa ukukhuluma soze siyekele ukukhuluma, sizakhuluma nxa konakele. Njengento yenjelele liyana sakhuluma umathema inyanga zonke lomasuku kwakhulunywa kuze niMathebhelele North yonke eMathebhelele South yonke bakhuluma besazancediswa ngabemashonaland ukuthi into enjelele yona leyana yokuthi izinduna ezivela komunye umganga ende ezifike enjelele zizogezela khona esifuleni lesona kuthiwa kuthiwa ngunatisha akurayithi sakukhondemba khona lokhu it's wrong. Ikungahloniphi amasiko abanye abantu, ikungahloniphi isigaba senye induna sezinye izinduna.
Ye, lokho kokuziphatha-ke ukuthi ezinye induna azisalandeli amasiko njengokuthi zithathe umfazi ongazange ende kumbe abe labantwana.
Ye, kungona induna eyodwa phela kakonanga induna zonke. So kumele sikhangele ukuthi izinduna eziningi zenzani. Mina ngikubona kwami ngibona ngathi izinduna ezikhona kathesi ziyakhonza. Eziningi zakhona zikhila abafazi 1-1, eziningi zakhona engizaziyo mina.
Leyo yinduna uChief Gambo Sithole weCholocho sixoxelaye eseHarare.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni weStudio 7 ngalinyanga kaMpimbitho. Zifundi, nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo lingadani, thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale lenze ividiyo engaba ngumzuzo lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform. Imivuzo ibalisa iRadio eyesola, ama-ballpoints, amakawuso awe-VOA lokunye. I-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhla silembongi uBongani Ncube, yena odume ngenkondlo ezigoqela ethi ngibhace ezizweni kanye lethi Why Africa. Liza kumbula ukubana silomncintiswano wabantwana besikolo okuloba inkondlo. Ngakho sixoxele Ncube ukuze aliphathise bokhekhe lilobe inkondlo ezimnandi ukuze linqobe kulomncintiswano lithole imvuzo egoqela ama radio, izikipa lensiba zokubhala. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Siyabonga kakhulu.
Kuyini umuntu amela kuqakathekise nxa eloba inkondlo?
Inkondlo ikuveza imizwa yakho ukuthi uzizwa kanjani wena. Ubusuthi uma uyibhala inkondlo uyenze ibe mnandi ngokuthi ngendlela obeka ngayo amagama akho mhlawumbe kucishe ahambelane. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ungaphumi kupoint okhuluma ngayo, kodwa ukwenze nje kube mnandi noma ngabe ulethe umlayezo ongakanani, kodwa ukwenzeke kube mnandi and ubhale into oyizwayo uwe ngaphakathi.
Wena nxa uloba ezakho uyaphupha, uyakhangela okwenzakalayo, ubusuloba wenza njani kahle kahle?
Mina inkondlo ngibhala kakhulu ngengokubonayo. I'm thinking mhlawumbe ukuthi ngize ngicabange zonke izinto inkondlo zama ngazilandelela kakhulu zikhuluma into esizibona insuku zonke. Bese ngiyeza ukuthi mhlawumbe ma kuthe kwaba khona esengizibhala ngani mhlawumbe nge-history ngento ezike zayenzakala yabona yikho mhlawumbe abantu bakhulu bezithanda lenkondlo ngoba bake bangitshela ukuthi lento oyikhulumayo siyayibona ukuthi uyayifila and uyayiphila.
Gangsters with guns are called governments. They pave their way by bullets, not ballots. They call their confusion a revolution. Their corruption is called a production. While they fill their stomachs full till they look foolish, our poverty is called power, our pains are called our gains. Why Africa? Why?
Kuyini abangakugoqela kunkondlo zabo ukuze zinambithe okufana mhlawumbe lezaga lezitsha?
Sokuya ngokuthi mhlawumbe uphiwe kangakanani umntwana ekubhaleni. Sokuya ngokuthi mina engakucebisa khona ukuthi ubheke uma ubhala inkondlo. Kunzima ukubhala inkondlo ngoba kayifani nendatshana. Imitho yakho ingabi mikhulu kakhulu, ingalandisi, kodwa ibe mfishane, ibe straight to the point. Mhlawumbe usubhala mhlawumbe amagama angalandelana enze umuntu ayikhwabithe inkondlo yakho. Mhlawumbe angahambelana mhlawumbe ekuthuneni noma kwasekuqaleni isawundi yawo ihambelana ukwenzela ukuthi lo muntu okumameleyo ukubhala ayizwe imnandi.
Akubazwise enye yenkondlo zakho ezingakarekhodwa.
WeZimbabwe uyinkemenkeme umakhakhathi ekhethwashiyo ngaphakathi mbiza eyavutha emaceleni yehlula emasekweni vayidinga idaba ezizobadideka badela ithe ngabehlula bathe yomdeni ayingenwa kanti bebethe bazoyilungisa incane kabi le ndabo betho beyihlinza emaceleni lapho inone khona qede bagodle umnono emakhwapheni kodwa uyosola uthini wemathanda ukukhuluma umakhelwane nquselwa kwelusa nquselwa kuhlinza uhlala emlonyeni yamadoda njengotshwala emhlane yabomama njengengane yizwe lezinyosi kodwa abantu abakho kabalwazi uluju yizwe lochako kodwa abantu abakho baphila ngamanzi iparadise engelagolide ngoba iingilozi zakhona zingamasela isitsha sase-Afrika sinalude ngoba siphethwe izigebenga bayaphinda usomangase bethu yizulu bethu isihogo esidlula esikasathane.
Imnandike leyo mfo kancube
lachithwa nqasana kwenzenjani igazi emorogoro waphenjwa ngoba numlilo wasentumbane yabhalwa kutheni grand plan kukhona okunuka santungwana ngendaba yama-distance ikuliphi ikhabothi idumbutshena reporting yadalwa ngubani i-moment of madness bangaka ababulawa yigugurawundi baboshwa yini abababulalayo sebabuya na abanyamalalayo asabuthwa yini amathambo emigodini yasihlanganisa yini isizwe unit accord iphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Ubucabangano iloba linkondlo
njengabantu baseZimbabwe sibe nokuhlupheka okukhulu kakhulu emazweni zonke izinto enizibalisa lapho izinto ezenzakalayo esingazange sithole impendulo. Ukubhala le nkonto kimi yimbuzo esadinga impendulo ebantwini bakithi. Akekho umuntu engimbeka icala kodwa ngithi asibuyeleni muva sibheke mhlawumbe kukhona la esamosha khona. So leyo mbuzo leyo yimbuzo engizibuza yona bese ngithi ake ngiyethulele uZulu ukuthi ake sibukeni muva ukuthi mhlawumbe kukhona lapho esamosha khona mhlawumbe kukhona le nto siqala kuyenza yavele yamoshakala ku-foundation. So ngithi mina nakubaholi bethu abangabe besiphethe kwamanje ake nibheke ukuthi lezi nkinga ezavelayo ngaphambilini zasolvwa yini mhlawumbe yize sesizilo mthelela ukuthi siphile kanje namhlanje. So yikho le nkonto engibhaqe ezizweni. So ngisingami kwakuyikubuza ngingaphandle kwelizwe mhlawumbe ngiqashile ngisazi ukuthi angifanelanga ukuthi ngabe ngisezizweni yabona ngibele ukuthi ngabe ngisekhaya kodwa ngokwesaba mhlawumbe i-political situation yasekhaya akukho into engingaphonge uyibuza nje ngiphakathi kodwa angithi ngibuza nje nami ngisezizweni ngoba ngisaba ukuthi ngiyibuze ngisekhaya.
Asayithola yini imisebenzi ama-green bomber bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile.
Hayi be kukuhle ukuba layo kuhlelo mfo kancube siyabonga.
Siyabonga kakhulu futhi.
Yizwe bani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani aqoshwa yini amatisha abafundi besala bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha abamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Siyibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone ebantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Iningi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda kukhulunywa nguSenator Sithembile Mlotshwa edalele Senate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo sezingasalandeli amasiko esintu. Kodwa uSenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.